Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 1 kuMvimbitho 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Umsekeli webandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change obulawe ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU PF. Ube ngosakhulayo osanda kuthatha umfazi njalo ube lomntwana omncane. Uhulumende uthi kusukela namuhla izisebenzi zakhe zizathola iholo elengezwe ngesilinganiso se-20% ngemva kokulobelana kwakhe isivumelwano le-Apex Council izolo. Kodwa abanye ababalisi bathi incane kakhulu limali. Umongameli weMelika, uMnumzana Joe Biden, uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo we-State of the Union namuhla lapho azaphatha khona indaba ezitshiyeneyo ezigoqela ukuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli webandla le Citizens Coalition for Change obulawe ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU PF yekhwekhwe ngesonto, uMnumzana Mboneni Ncube ube yindoda esakhulayo esanda kuthatha umfazi kanti njalo ube lomntwana omncane. Lokhu kuvezwe ngumkhokheli waleli bandla, uMnumzana Nelson Chamisa ekhuluma lentatheli zindaba eHarare izolo. UChamisa usole isehlakalo lesi esithi isadaki kumele ingenele kudaba lweZimbabwe ngoba udlakela lolu lungagcina ludala ukungahlaliseki emazweni asemhlubulweni weZansi ye-Afrika. Nango uChamisa echaza umufi.
Mboneni Ncube lost his life. His life matters. This young man was recently married. He has been in marriage before. And of course, the wife died. He has an 8-year-old daughter, a small-scale minor. He's 35.
UMboneni Ncube ubesanda kuthatha umfazi. Ulomntwana oleminyaka eyisishiyankalombili. Ubezama ukuqala impilo entsha ngemva kokubhujelwa ngumkakhe. Kodwa sebembulele ngenxa yezombusazwe. Lokhu kwenziwe ngabanye abakhokheli beZANU PF ekhwekhwe. Sebephendule ikhwekhwe yaba yisigaba sobudlofa.
Or Al Shabaab, or they call it Mashruq. And I don't know why they want to tarnish the name Shuruk.
Basebenzisa izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Angazi lokuthi indaba besebenzisa lelo gama ngoba abantu abavela eshurugwi ngabantu abahle.
For free and fair elections in the face of escalating political violence. Mr. Mnangagwa and your ZANU PF, if you don't want competition, don't call for election.
Baba Mnangagwa le ZANU PF yakho, nxa ungafuni ukuncintiswa, ungenzi ukhetho. Ngikuzwile futhi usithi uChamisa uthanda udlakela. Akuqondanga lokho. Ngingumuntu wokuthula mina.
I'm a man of peace.
Lanxa amapolisa ekubeke sobala ukuthi abanye bababotshiweyo ngabasekeli beZANU PF, abebandla elibusayo baya kulandula lokhu. Amapolisa athi asebophe abasolwa abalitshumi lasithupha 16 njalo athi adinga ingqungquthela yabo uKennedy Simbi onakanelwa ukuthi nguye owagwaza inxeba elabulala uNcube. abasolwa bahlasele amalunga e-Triple C emhlanganweni kaChamisa wokukhankasela ukhetho ngesikhathi yena uChamisa esenkundleni ekhuthaza abantu ukuthi bavotele ibandla lakhe ngobunengi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
Asikhangeleli thina ukubana ama-elections eZimbabwe kukhetho kube le violence ngendaba yokuthi kuyinto eyenza ukuthi elizweni kungabi lokuthula njalo kungabi lokuthuthukeza kwezindawo ngenxa yokuthi i-violence iyabe siyi-order of the day. So yikho umongameli u-Advocate Nelson Chamisa ekhuluma ngendaba-ke ye-violence eyayenzakala eKwekwe.
Manje ungasitshela ukuthi amapholisa alabo yini ubufakazi bokuthi bona labo ababotshiweyo yibo abayenza lesi sihluku?
Yes, ikhangelele ukuthi kuzaba le investigation ngamapholisa njengoba bekhulumise bebophe abantu abayi-16 ukwenzela ukuthi indaba le i-follow up, njalo simeke sure ukuthi kuyaba le justice for imuli yakoNcube elahlekelwe-ke Mbonisi Ncube oleminyaka engu-35.
Manje lina lithini ngendaba yobudlwangudlwangu osebusenzakala lobu ikakhulu sikhangele ukubana ukhetho lwama-by-elections soluseduzane?
Indaba ye-violence ngesikhathi sokhetho indaba ehluphayo kwele Zimbabwe ngenxa yokuthi ungakhangela ubana sukusela independence ama-election kuleli lizwe ahlala ele violence ukubulawa kwabantu ngendaba zombangazwa sonto esiyikhangelele ngenxa yokuthi sikhangelele ukubana ukhetho liyenziwe kungabi labantu abaluza impilo ngendaba ye-violence.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Ilunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi lanxa ilusola loludlakela abantu kumele bamelele uphenyo athi ukugijimela ukugcona ibandla lakhe.
Kumele kube lokuthula zonke izikhathi kube sokusafika ukhetho kulokuthula. Kodwa kuyadanisa nxa ukuthi kule zinto ezinjengazena ezenzakalayo, kodwa-ke osokukhona soyiwe yimvamo lapha eZimbabwe. Indaba lezi mele sinike amapholisa isikhathi bacubungule baphumela kuyikho kwenzakeleyo ukuthi ngubani okwenzileyo, kungacatshangelwa andubana sikhulume sithi hhayi ububi benziwe ngubani. Asikeni sinikeni abemthetho labo bake bakucubungule kakhulu ukuthi kuhambe njani.
Umnumzana Belief Gawule lilunga le-ZANU-PF. Kusenjalo ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha i-Peace and Reconciliation Commission yethule umbiko izolo ikhuthaza abantu ukuthi bachiyane lodlakela. Kodwa isimanga ikuthi likhomishini ayizange ikusole ukubulawa kukamnumzana Ncube, ngisho khona nje ukukhuluma ngalolo ludaba. Le yinto esolwe ngabalwela amalungelo oluntu abafana lomnumzana Mbuso Fuzwayo owenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu.
Kulusizi ukubana abantu babe bebona umuntu eganga bebe sebekhuluma begeneralize. Alubana ikhomishini ngabantu abaqotho abafuna ukuthi kube lokuthula elizweni, bekufuze betho bese beqale ngenkulumo, ngoba into zonke lezi ziyenzakele kube lenkulumo etshengisa ukubana elizweni abaphethe amandla kathesi, okubalisa umsekeli kamongameli uChiwenga into ayikhulumileyo esekhwekhwe ukuthi uzachobodisa abamayelo njengentwala. Yiyo izinto ezibangela ukuthi kube lodlakela elizweni. Abatshelwe kube sobala ukuthi hayi ZANU yini elibulela abantu ekelani ukwenza i-violence.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo we-Peace and Reconciliation Commission umnumzana Selo Nare ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. If Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze izakhamizi zeGwanda ukuthi zivotele amalunga alo kukhetho lwama-by-elections ngoba engabakhokheli abaqotho. U-Albert Ncube uyalandisa.
Le nkuthazo yethu le iziphathamandla zaleli bandla esigoqela ilunga ledale le-National Executive unkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa, yena ojele abantu abaze emhlanganweni obuseJounda Park ngempelasonto ukuthi bavote ngokhalipha befake amakhansila e-CCC ezikhundleni athi amalunga ezanu PF okulibandla athi ngelamasela asebulele ilizwe.
Sithi thina siyi-Triple C asikhipheni amasela. Amasela asithathela ikusasa lethu lekusasa labantwa bethu.
Umhlangano lo ubungawukhankasela amalunga e-CCC agoqela umnumzana Justin Majale wayengumeya weGwanda waqotshwa esihlalweni libandla le-MDCT elikhokelwa ngunkosikazi Thokozani Khuphe esetheswa umlandu wokusekela umnumzana Nelson Jamisa. Kudinga ukubuyela esikhundleni sokuba ngukhansila kaward 7. UMajale uzancintisana lo mnumzana Thembelani Madudu owezanu PF ulizwe ngathweza apho lo mnumzana Vusani Mhlanga owe-MDC Alliance kukhetho loza kwenziwa mhla zimathumi 26 kuyonali nyanga. UMajale uthi uzimisele ukusebenzela uZulu.
I-water treatment plant ibuye kwi-municipality lo minister wathembisa kodwa kwame endleleni. Yizwe ezinye izinto emele sizilungisise lokwelusa amanye ama-policies lokwelusa eminye imithetho esiyatshiya ikhona.
Esikhulumeli sebandla le-CCC ezansi emandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi umasipala weGwanda ngasaqhubi kuhle umsebenzi selokhu Majale wasuswa esilalweni.
Izinqumo ezithathwa yikhansili lelo meya lo osekhona webandla leli labomonzora i-MDC yabomonzora azitshengisi ukuba ngabantu abanozwelo lokuthandana labantu.
Ukubulawa kwelunga lebandla likaJamisa ngabanakekelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF eqwekhwe ngensonto sokusolwe ngabaningi abagoqela abahlali beGwanda bona abathi bafuna ukuqutshwe ukhetho olukhululekileyo ngokuthula. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Uhulumende uthi kusukela namuhla izisebenzi zakhe zizathola iholo elengezwe ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini ngenyanga i-20% kulandela ukusayinelana kwakhe isivumelwano lenhlanganiso yezisebenzi i-Apex Council izolo. Uthi njalo phezu kweholo ledola lakuleli izisebenzi zizaqhubeka zithola ama-$75 okuyimali ye-COVID allowance zibuye njalo ziholiswe i-$100. Uhulumende ubevele kukhulumile lokhu kumaviki asanda kwehlula. Abanye ababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi lokhu akuguquli lutho ngoba uhulumende elokhe engakafiki ku-$540 abayifunayo. Ngokunjalo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo uthi baza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki.
Nxa sikukhangela konke lokho izinto azikhuluma kudala esikunanzelelayo ukuba i-public service isebenzisana le-NJNC badlala ngomnotho welizwe ngoba nxa behleli kulama allowance abanikanayo. 2, basebenzisa ngesilungu okuthiwa yipropaganda. okuzayenza nje abantu bathi uhulumende uthe sokuyenza kalelokho kodwa kuyinto ekade iveli khona mqoka isazakala. Thina ke njenge athuzi asikubambi asikuyamukeli asikuvumi oku statement lesi ngoba kwaqala akula umuntu osimeleyo ezi ababalisi ku-NJC. Kuyakhulunywa nje ngoSicilia Alexander Sicilia umuntu esamfakelwayo esingamaziyo lokuthi umele bani wakhethwa ngubani.
Sikhuluma nje limi ngaphi njengababalisi be-athuzi liyahamba yini emsebenzini kumbe lilamalanga?
Asimanga ku sinemezelo sethu esasinikeza umqhatshi wethu ukuthi asenelisi ukuya emsebenzini. Kodwa-ke singabuyela emuva nxa sikhangela ukuhlukunyezwa esikwenzayo, ukubotshwa, ukutshaywa abanye bamalunga ethu bathi besizwa isimemezelo sokuthi mhlaka 22 umuntu nxa engasabuyelanga emsebenzini kuyafana nje lokuthi usezigxothile emsebenzini bahamba babuyela. Kodwa sithe sesisiya phambili sisenza ukuqoqa i-statistics sakubona ukuthi balutshwana abantu abasebenzayo. Ngokunjalo nxa sesikhangele i-statement lesi esesiphithiwe amalunga ethu asezahamba kabili kuphela emsebenzini okuyikho kulingana leholo esilinikezwa nguhulumende. Isivumelwano sesisenzileke lamalunga ethu ukuthi emsebenzini sonke sihambe ngomvulo langolwesibili, la amanye amalanga umuntu aphumule ngoba uzabe esebenzela ize.
Umnumzana Themba kuye moyo ngoinhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umasipala wakobulawayo usevalela amanye amalokishi amanzi okwamahola angamashumi amabili 20 hours ngoba amadamu eloke elamanzi amalutshwana. Inkundla yesayithi yona ithi abacubungula ezombusazwe sebesole kakhulu ibandla leZANU-PF besithi liyaphambili ngomkhuba walo wodlakela. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani kustudio 7, salibonani basakazi bestudio 7 labalaleli bonke bestudio 7 jikelele. Ngixolani lo okhulumayo wasemathebeleleni South kwelikamzilikazi kamashobane. Mina ngilesicelo lombuzo lapha abadala, ngisacela ukuthi ngibuze ukuthi lapha ku-MRP ubaba umqondisi uma simvotela, simvotela ukuthi ahlukanise imithwakazi leZimbabwe yini, noma simvotela ukuthi abe ngu-MP kumbe simvotela ukuthi abe ngumongameli kumbe simvotela ukuthi abe yikansila, kukhona lapha ngideka khona mina. Ngiyadideka, ngicela abangangiphahlulela abangiphahlulele khona lapho banihlukanisele imbambo lomgogodla. Okwesibili ke ubaba wethu lo mongameli wethu ongayazi into ayenzayo yena lo ubaba omnankwagwa, njengoba etuselulungele yena ukuthi usekulungele ukuthi u-3C mayethena usemi ngomumo ukuthi uzadala udlame, besafisa ukwazi ukuthi yena uselungele ini ukwenzani uma ngabe bakhona abangasitshela bebandla lakhe abahamba laye basitshedi yini asekulungele ukwenza zani mangabe kwenzakalani. Ngiyabonga abalaleli beStudio 7 labasakazi bamabahle.
Sanibonani, sanibonani mawuyani kuStudio 7 balaleli nabasakazi. Itimu njani, njani kungelelayo ofiserani Romance Gold uzala ngikhona le Plumtree kwelikamadlambuzi. Ngikhuthaza nami abantu bakithi khona le komadlambuzi izigodi zonke umasendo Plumtree yonke ukuthi elisekhaya siyacela ukuthi liphakame lebhalisele ukuvota. Siyacela kakhulu lebhalisele ukuvota. Ngiye ngikhuthaze nathi sisegoli nawo wonke abasuke eBotswana, eSouth Africa ukuthi uma kufika ilifu yakho njengoba kuzavota mhlaka 2023 ingakafiki, uma ifika lungiselele ukuthi ufike nawe uthathe isithubo siye Plumtree kwampana kumbe siye etawuni yakho lapho kune-ofisi lezekhona for ukubhalisa ukuvota.
Sanibona nonke ku Studio 7 linjani njani siyaphila. Hey bantu besinesicelo besinesicelo lapho eh sithandi ke litshele lo hulumendwa ukuthi lo upresident lo mnanga kwale ukuthi ayekele lento yenzayo le. Akahambe ithatha abantu laba base Ukraine abantu bengazibeki kanti ulindeni ibulwa umphethe noke yini ngoba manjani kanti njani. Ayekudela abantu ayekudela abantu akahambe ithatha abantu abase Ukraine. Sesifelwe ngabafoti ngenxa yakhe leke BZA kufanele ijeme kufanele ijeme for ina kabona ukuthi amanye amazwe akhupha izindiza belanda abantu eUkraine ize bengafa abantu babo ayakazama ukuthekela eke isikhanda manje njengendoda kanti indoda enjani ngene kahle kahle efuna ucatshangelwa daily imazwe ngezo sontshela zona ngapha kithi emathebelendi siya ezidle labangani bakhe lezi yasafunga isikhupha ukuthi landa bafoti ngale kubo eUkraine ayakazama ukusicabangela mani kanti njani kanendoda lowo
Salubonani basakazi beStudio 7 okhuluma nguDewa umzalwa eCholocho. Bengithanda nje ukufaka owami umbono ukuthi besicela ukuthi elizweni lakithi eZimbabwe nakhona omongameli nje sike sibone umongameli ophatha maybe iminyaka ngu-10 achiye lo munye. Sinankinga lokuthi yiphi iparty ephetheyo but ngicabanga ukuthi omongameli nje mabe ngakhe beshintshisane. Sibone umongameli nje ephatha iminyaka ngu-10 kusuka lapho kungena omunye. Kwenza njenga sibone nje njengakwamanye amazwe ngoba sibona kwamanye amazwe kwenziwa kanjalo omongameli uphatha 10 years aphume, phathe 10 years aphume. Sicela naseZimbabwe kwenzeke kanjalo. Ukuthi siphathwe ngumuntu oyi-1 iminyaka efika ya 20 or 40 lokho siphethwe umuntu o-1. Hayi, lokho siyakucela bakithi, akucela kube kube notshintsho.
Salibonani ku Studio 7 livuka njani bahlobo ngoJafet Ndlovu lo owaseCholocho is vice chairperson we Indosakusa Community Development yaseCholocho. Ngibuya ekhaya on behalf of ukuregister silungiselela bonabo ukhetho loluza kuba khona. Singabanye babantu nje amagamethu lawa kade sephumile engasekho ehleleni lokuvota kungenxa yokuthi ungaregister khona lokho. Sesahlala emazweni bakithi. Okokuqala ngizathanda ukugqugquzela sibili abantu intsha ikakhulu labo abadala bonabo abakhona emakhaya sihambeni siyoregister bakithi. Lama kungaba yingavoti ngibona ngani kuyabe kungaselani okuthen kodwa ukuregister kubalulekile ngoba kusinika ilungelo lokuthi sibe la ama constituents onalana esilawu lapha ekhaya. Ngibe sengisiba lesicelo ke engaziyo ukuthi singafika njani kulabo abasiphathela zona lezi ndaba zokuregister. Ngifikile laphana mina njengoba ngiwechita chawa ngiseCholocho ngengafika lapho kuregister khona eCholocho njengoba kade siya register nchilo ngaphezulu. Ngithe sengiregister ke njengomuntu ongani kulala lapho engithungamela khona ngase ngibuzisisa indlela abasebenza ngayo engikutholileyo laphana ikuthi ma kuphumela abahamba bengama mobiles kustation abafikela kiso bajwayele nje bazihlalela amalanga amabili. Njengomuntu ongumhlali wesigaba ngananzelela ukuthi imizamo abayizamayo yebo ingabathola abantu kodwa isikhathi abasipha sona siba sifitshane.
Zinjani basakazi bakaStudio 7 lonke elikhona ngapha ngasemelini? Siyabonga kakhulu izigaba eziningi lehlelo eziningi zamadona characters abazincedisa abantu ngokuthi babayekhele izinkathi zokulima nokufuya inkukhu. Ngibonga bonke abasengadini esilwa nendlala project esenjoseph angale ngithi linjani malunga esilwa nendlala gcina nini ubuvila abudliwa kuthiwa isithuthuku. Ngijike ngikhona phana emzini omkhulu kojiyani ngibe ngelubongane the big one ngithi phesheya kwamahlasela usabongani unamafika unasiqhe sadika umama unalo ngithi phulanda ikhokhobo lingakhohlwa ikorona ikhona lisigeze izandla olukhulumisayo upeter kopeter ndunene.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi izizalwane zaseNigeria ezilabantwana abakwele Ukraine zitshengisele esigodlweni seRussia izolo zisola lelo lizwe ngokuhlasela ele Ukraine. Umsakazo munye uthi abesifazana bakwele Cameroon labo sebengena kumaqembu alwisana lezikliwi zeBoko Haram. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo edale lePhalamende namuhla owe-State of the Union lapho azaphatha khona indaba ezitshiyeneyo ezigoqela ukuhlaselwa kweUkraine ngele Russia. Umbiko wakhe lo uza ngesikhathi impi eqalwe ngumongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin iqhubeka kwele Ukraine. Izolo iUnited Nations yenze umhlangano ngalolu daba, amazwe amaningi asola iRussia njalo akhuthaza ukukhulumisana ukuze kuqedwe impi. Umhlangano lo wenziwe ngesiphangiphangi ngemva kokuba uPutin etshele amabutho akhe aphatha izikhali zempubhiso ama-nuclear weapons ukuthi ahlale elungiselele. Ebuzwa zintatheli zindaba izolo ukuthi uzulu weMelika kumele ethuke na njengoba uPutin esekhuluma ngezikhali zempubhiso, uBiden uthe cha ngokubika kwephephandaba leThe Hill. EleMelika labangane balo bethesa eleRussia izijeziso zenotho phezu kwalimpi. Izolo khona inhlanganiso elawula ezenguqu emhlabeni jikelele iFIFA kanye lelawula ezenguqu kuzwekazi leEurope iUEFA zixotshele Russia kumincintiswano yaso. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
Akusarayithanga lapha ngoba sibona impilo eUkraine amapandits owama war generals akudala abesithi iUkraine vele bebancinci and then ipower yeRussia was going to completely annihilate them. But into esingabona singabuyela emuva siyabona ukuthi Napoleon wayesithi yena umongameli weFrance in the 17th century wayekhuluma esithi morale in war is like 3 people to 1. So sibona lapha ama-Ukrainians belwela lapha abahlala khona, lapha abavela khona, lapha kulaba obaba labokhokho babo, and they have a fight in this thing. So into engiyibona lapha iRussia ibingalungiselelanga, lamazwe wonke even iAmerica bebengabona ukuthi iUkraine were this determined to have amabutho plus i-self-defense with local people abangazake babambe izikhali in their life.
Umongameli Biden uthi lanxa uPutin sekhuluma ngezikhali zempubhiso abantu beMelika akumelanga bethuke. Uyamthemba yini?
Hayi, mina lami angisakuthembi lokho ngoba sibona uPutin is very unpredictable. Singabona iwar in Angola leyana the Boer War versus the Angolans, kulama Cubans laphana. U-General Magnus Malan wayesithi yena ngendaba zona lezo ukuthi ma ungakwazi ukuthi the general on the other side ucabangani, it's very, very unpredictable ukuthi uzajika ziphi izikhali in the war. The possibility of a nuclear war lo Putin must not be put aside ngoba sibona ukuthi laba ama-Russians they are using different methodology ngoba impi yangkhona isamanga kuhle on their behalf.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. umsekeli webandla likaMnumzana Nelson Chamisa obulawe ngabanakanelwa ukuthi ngamalunga ezanu PF uMnumzana Mboneni Ncube ube ngosakhulayo osanda kuthatha umfazi njalo uchiye umntwana omncane. Uhulumende uthi kusukela namuhla izisebenzi zakhe zizathola iholo elengezwe ngesilinganiso se-20% ngemva kokulobelana isivumelwano le-Apex Council. Kodwa abanye ababalisi bathi kabakwamukeli lokhu. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo State of the Union ePhalamende yelizwe lakhe namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.